Lokhu kuvezwe ngabezimseke embikweni abawuphe intatheli izindaba namhlanje, lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa leminyakeni esanda kwedlula. Abafundi abaphathe ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu, 48,234, okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athuba mnembili ekhulwini, 84.67%. Isikhulumeni sezimseke unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumelo yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uzulu ngempumelo yomhloliso yegwalo lwe-advanced level lwezimseke kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso le kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimseke ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye lozulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali umnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela leyi ye-A-level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kathesi sisuka kumbimbitho kathesi sikumabasa. Kuphose kube yizona izikhathi impumelo ye-A-level eyayiphuma ngayo emnyakeni kungakabi lo bhubhane lo-COVID, okutsho ukuthi indlela abantu abethu abazafunda ngayo besiye ema-university siyabuyela esimeni esisijwayeleyo sona lesiyana vele sisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni esisijwayeleyo.
Kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelise njani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa i-COVID-19.
Impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi, njalo ukuthi izimseke ibisikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu. Lokho hayi lokho lami ngiyakuyala lokho. Ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga, kodwa hayi ukuthi sife silokhu sibona ama-improvements ngesikhathi lesi ngithi hayi. And then okunye ukuthi izimseke yona bofuze vele ihle xolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi.
IZimseke iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.